Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umongathi uyabhalisa ezisemthayini enika abantu izithupha. Iprocess yangkhona ngibona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela zithupha, kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa, izithupha nokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasitshilwe phambilini ukuthi kwakuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine, yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afrojazz.
Uliviki kuhlelo Woza Friday silecembo elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi, elicula umdumo we-Afrojazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa, izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo lolu hlelo, bakhona esigabeni zeMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe wegugurawundi wabachiya bengela maphepha okuzalwa, okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakasha ibhizi le lokunikeza abantu izithupha, mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa kuzokuqala ukunika abantu izithupha. Ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha, iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi baningi abantu kuleli abangasela zithupha, kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuzokuqala kubhaliswa abantu, bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathola umuntu abengalabhethi engelani. So bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kunalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abale situation enje e-benefit.
Kodwa ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha, bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhalise nokuthi bezwisise ukuqakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni silabantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakaze becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotele, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti, kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokithi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu sobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukujilisela. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oneminyaka efika phosa amatshumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu khanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli yomufi, yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi esi. Namhlanje sesisele sizintandane zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele naye simthembile emulini.
Unkosikazi Duduzile Masilela ongumhlali wesipiskop kwat 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kwat 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini aze akwanise ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxa sekulomehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu efika agamule isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelele amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Eli nje sithola ama-report every day ukuthi kuba lama-atims okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenelwe ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlongodlongo obukhona.
Ukansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu-ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane loZulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndinji owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina edolobheni leBelgorod. lisebenzisa indizamchina ezithwala imibhobho emikhulu kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. Umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba wenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni leMariupol lapho ele Russia elihlasela khona ngamandla njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho leRussia. I-Reuters zibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4 million asebebalekele impilo bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano othiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama-military bases phakathi kwe-Ukraine ngoba lokho kwenza ukuthi kube le-security threat ku-Russia ngoba ama-military bases azabe sephakathi khonapho.
Yebo, ukubhomba ke kwenziwe ngele-Ukraine kulangale kwele-Russia ubona njani maphela?
Lokho ukuthi i-Ukraine ihlasele i-petrol station ese-Russia ukuthi kumbe kuzenze ukuthi inkulumo zingaphumeleli. Thina sekuchoye ukuthi vele uqaliseni i-Ukraine kayilandele lokho i-Russia ekuchoyo. Ingalandeli lokho ekutshelwa i-Melika. Kanti siyakwazi futhi i-Melika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu e-Ukraine bezama ukulwisana lelizwe lase-Russia.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubeqoqa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk namuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sihlangene udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele-Iran eHezbollah isilingatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Emhlazi kufumba imbitho eleMelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kweleGini. U-Ali Sade lo Ibrahim Taha, isikhulumeli sogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga yezwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kweleGini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abaseGini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin owaqanjwa njengolwa ecatsha omqoka, especially designated global.
global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajuddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajuddin ukuthi axhumane lenkokheli yakweleGini elenkohlakalo likahulumende walelo lizwe jikelele. U-Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama seHezbollah bekweleGini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade loTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso yeHezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe izizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe uGatsha lwezemali kumbe uGatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufo Mbimbitho zinqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli soGatsha lwezangekhaya uMnumzana Price. Elimelika lizaqhubeka liveza abantu abasekela imikhuba yobudlwangudlwangu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Lwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku unqobizi Thamasuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umasungu ngumsekeli kakapteni weqembu leHighlanders uselitshayele emambuleni ngahlanu kwimidlalo yethu wangunomunye yeligi uthi usebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle nokufika endaweni zangkhona eziseduze lasepalini ukwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba engitholayo ikwanisa ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili sizabona ukuthi umnyaka usekela nyakasenimali.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela eTriangle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kwisigaba seCastlaagar Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebehlomi baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amatukuzela ahamba kuhle, ihlomile iyakhona eTriangle njengokathatha imihlomile.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi indlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyakuthembisa ukuthi njengamadoda sisebenza ngamandla kuzani langamandla ethu wonke sibili. Siqinisele umdlambula sibili ngoba leli liqembu likhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu leHighlanders kumele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha langesibindi ukuze thi iqembu lethu liye phambili.
Imidlalo yeviki yeshumi kwisigaba seCastlaagar Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Inn lizadibana neleManyika Diamonds ngaseLuveve. Iqembu leYata lizancikelana leHerentals ngasePawpaw. Iqembu leFC Platinum lizatshana leWawa ngaseMandaba. Iqembu leCrimson Bullets lizemukela leBulawayo City ngaseSakubva, kuthi iqembu leZBC Caribbean lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leTenex lizemukela leCape Smart ngaseSakubva. Iqembu leBulawayo Chiefs lizancikelana leNkezi Platinum Stars ngaseLuveve, kuthi iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
kuleviki kuhlelo Woza Friday sinethembo elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo weAfro Jazz lisebenzela lisetsholotsho okuningi asikuzweni kumsakazi weStudio 7 uEzra Chista Smanda.
Abaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa kwaNhlamba eCholojo.
Ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Chabangu Bezenia endaweni yakwaNhlamba kwaChabangu emzini omkhulu umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo. Ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Selesikhathi ecula
ezokuhlabela ngiqala phana ngonyaka ka 2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona ke lapha ke endaweni yaseShonotho ongumhlali wakhona. Ibizo lomculo lo esiqula ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kweAfro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Kipeni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangeza ngafuna ukuhlabela okwangisibhayayo ngabantu abanjengabo alendoda obakumadala boy yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola ke sekukhona lami laphana engizikhethela khona engithanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engiyibone noma ngithi engikuthandele ngiyibonela ebantwini abafana nobaba uMajayivana labantu abafana nobumzwa ke Mbuli oyuma sekene.
Abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola Instagram, Twitter, ngisho lapho YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isizwe laphana esendleleni.
Besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandikili lonke igama lami Ezra Chista Smanda.
Uhlangothi lukaMsitheli lusungule namuhla umkhankaso okuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Esilugqiba ngelapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.